So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlazi ku 11 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eConcerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa incwadi iwazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela eCaroline mhla ka 17 kuyonale inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni.
It is a constitutional requirement that we notify the police. There is no section whatsoever that stipulates the police must respond to us in trying us. If they have letter, if they not cash, we don't mind the police approving it or disapproving. We are going ahead.
Ayaqhubeka amalungiselelo ombuthano wokunanza inkosi uMzilikazi mhla ka 7 ngenyanga ezayo.
Siyemhlatsazela lo nyaka. Kuyabe kuhle kakhulu angabi khona oshodayo. Ziningi izinto ezingasihambeli kuhle njengesizwe. Yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane.
Zonke lezi ndawo indaba kanye lempumela yemidlalo liziyalandela kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eConcerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa incwadi iwazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela iCaroline mhla ka 17 kuyonale inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni. Incwadi yelotshwe inhlanganiso le ihlela ukuthi ukutshengisela lokho kuzaqhutshwa njani, labantu behlangane ngaphi lapho kuza kuba lezimota ezizabathwala njalo abangenelisiyo ukuziqoqela ezabo bakadelezo. Ilanga lokutshengisela leli liqondana lomhlangano we-SADC Summit oyiwo olungiselelwa elizweni lapho eleZimbabwe elikhangele ukuthatha intambo zokukhokhela lumanyano. Kwabotshwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga kaNhlangula labanye abe-CCC kumaviki adluleyo labalwela ilungelo loluntu okubikwa abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela. Iningi lilokhu livalelwe emajele njalo lincitshwa imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso yebail. Umnumzana Wilson Makanyayire, isikhulumeli senhlanganiso yeConcerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West, uthi lilungelo labo elokutshengisela lanxa emapholisa engabe nqabela. Asizweni amazwi akhe ngesiNgisi.
We are not afraid of anything at any rate. In actual fact, that is giving us courage. That is giving us a momentum to pick up our courage. This is a free Zimbabwe, which our father fought for. And one thing that we fought for is freedom of expression, freedom of assembly. And there is no any other power that is going to keep us in that one. It is a constitutional matter. It is a right, and no one will take away our rights. What I know is that letter is for Ringe Karoi. I don't know whether this person is in another district, but I'll be very glad and happy if it is. This is not about a political party. It is about a concerned Zimbabwean. Anyone concerned, irrespective of affiliation, anyone who is concerned about the abuses taking place in Zimbabwe is free to join. Either the person is from ZANU-PF, ZANU-DONGA, ZANU-NDAWA, whatever the case it might be. But we are only going to unite as Zimbabweans, concerned Zimbabweans, and express our constitutional rights. It is a constitutional requirement that you notify the public. There is no section whatsoever that stipulates the police must respond to us in applying us. If they have letter, if they not cash, we don't mind the police approving it or disapproving. We are going ahead.
Lo mnumzana Wilson Makanyayire, isikhulumeli senhlanganiso yeConcerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ukuhlaziya lolu daba kanye lamalungelo ombuthano weSADC. Sixoxa lo mnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Inhlangano lena laba bantu abazibiza ngokuba ngama-Concerned Citizens, ngicabanga ukuthi ngokomthetho wezwe kuyabavumela ukuthi batshengisele kulumhlangano ozoba khona kuSadak. Njalo uma bebafaka isicelo emapholiseni kuyikulandela umthetho wezwe kuqonde konke lokho. Kodwa ukuthi uMnangagwa nokazembe kazembe bethi kuza abantu bemzini. Uma kade kungabantu bemzini bevakatshela abantu beZimbabwe, kuhle phela ukuthi abantu beZimbabwe behlangabeza abantu bemzini. Akukho kubi ngalokho. Yindlela abantu beZimbabwe abakhethe ukuhlangabeza ngayo abantu bemzini. Kodwa ke esiza kubona kusenzakala ngoba vele lapha phansi emadrobheni la kumakhaya amanye sekufakiwe amasotsha, sekufakiwe abantu abazokwesabisa ukuthi abantu besabe ngisho ukuphuma ezindlini. Esikwaziyo ngezanu PF ikuthi kwesinye isikhathi abantu bona laba esibabona begqoka amayunifomu amaphoyisa amasotsha kusuka kungebona mapholisa, abanye kusuka kungebona amasotsha, ngabantu babo ababagqokise lezo mpahla zamapholisa ukuthi bezokwethusela abantu. Yilokho kuzokwenzakala. Kodwa ngiyacabanga ukuthi abantu beZimbabwe sesifike isikhathi ukuthi sikwazi ukuthi izano ayisoze isiphe umbuso epleyitini njengokudla. Kufanele sisukume silwe, silwele okulungileyo, silelwe ukubuswa ngcono. Ngoba uma izanu isithi ebantwini beZimbabwe imele intando yenene, isicelo esifana nalesi siyisicelo vele esisuka ebantwini okufanele sihlonishwe, okufanele ukuthi nxa kade kunguhulumeni wabantu bekwazi ukubahlonipha abantu. Kodwa esikwaziyo njalo sokumele sikwazi ukuthi izanu ayisoze isinikeze umbuso mahlayana. Utshintsho luza ngendlela eziningi. Singathi thina sifuna utshintsho kodwa siphinde sesabe ukuphalala kwegazi, futhi siyabe singakafiki ekuthenini siyalufuna lolo tshintsho. Siyaba sisaxoxa, siyabe sisadlala, kodwa nxa ngabe kuwukuthi sifuna utshintsho ezweni lakithi, kufanele sisukume sibhekane nayo inyathi siyibambe ngempondo. Uma singakwenzanga lokho akusoze kwenzeke lutho. Iqiniso nje yikuthi dadewethu vele abantu bazobe betshaliwe ezitradeni kuphi lakuphi ukuthi bethusela abantu, ukuze phela izivakatshi zikaMnangagwa nokazembe kazembe zingaphazanyiswa.
Sikhulume labo abe-concerned citizens of Zimbabwe bathi bona ngenxa bengaphiwanga imvumo balelungelo lokuthi batshengisele ngoba kukhona kusekelo sombuso, njalo bazaqhubeka benze njalo.
Into okumele siyazi singabantu beZimbabwe, lo mhlangano asiwomhlangano wezanu PF, asiwomhlangano we-ruling party, asiwomhlangano wabantu beZimbabwe, umhlangano we-region. Kuhlangene amazwe eSadak angu-13. Lawa mazwe angahlangana noma yiliphi lizwe. Kuvumakele ukuthi abantu uma befuna ukuya demonstrate, ukuya khuluma lama leaders wabo ku-region, baye bayekhuluma nama leaders wabo.
Lo mnumzana Senzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. So kusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano weSadak. Njalo umnumzana Kazembe Kazembe, umphathi ntambo obona ngokwenzakala ekhaya, ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela. Waphinda wathi kusobala ukuthi kulabantu abathunywa ngamazwi aphetsheya ukuthi bezophazamisa ukuthula. Uhulumende uthi uselungiselele ukunanza ilanga lamaqhawe alwela ilizwe iHeroes Day kusasa emkhosini ozaqhutshwa eHarare lakuzigaba zonke zelizwe, lapho okuzabalwa khona umbiko kamongameli Emerson Mnangagwa. Umongameli Mnangagwa ubikwa ikhuthaza ukuthi abantu baziphathe kuhle ukwenzela ukuthi izethekeli eziza kuba zikhona emhlanganweni weSadak kuyena le inyanga zamukelwe kuhle elizweni. Usikomitsho wamapholisa umnumzana Godwin Matanga usanda ukuthi kulungile ukuthi amapholisa asegcwele ezitaladini ukwenzela ukuthi bevikele ilizwe njalo belungiselele ilanga leHeroes Day lona elilandulela eleDefense Forces Day elokunanza imisebenzi yamabutho. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Paul Kagame weRwanda ugcotshiwe lamhla elizweni lakhe ukuthi aqhubeke ebusa okweminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli ngenyanga edluleyo. Osokwengezelele umbuso wakhe kulelo lizwe ofika phose amatshumi amabili lanhlanu kubika abezindaba be-AP. Wanqoba ngemva kokuvimbela abanye ababephikisana laye abayisithiyagalombili ukuthi bencintise. Sokubhubhe abantu abalitshumi lantathu eKampala e-Uganda kulandela ukuthelela kwabo edakeni oluhlangene lezibi ngesonto ngemva kokuna kwezulu. Abantu abalitshumi lane bahlengiwe njalo kwesatshelwa ukuthi abanye balokhu begqitshwe izibi lezi ku-landslide, kubika abezindaba abe-Reuters. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zikaThabo Kancube esethulela ukuphathelane labatsha.
Alamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhla sixoxa labatsha akade besemelika befunda okutshiyeneyo emakolitshini yemfundo yaphezulu phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Omunye wabo uNkosazana Chiedza Mlingwa uthi uhlelo lolu lumkhuthaze ukusebenzela ndawonye labanye.
Na into esengibonile ukuthi asiza kakhulu yindaba eyokuthi ama-networks, network building, aqakathekile sibili empilweni. Ngoba kwezinye izikhathi uyabucabanga ukuthi nguwe wedwa oyenza umsebenzi ofana nalowo owenzayo, and then bese kubuya uhlelo olufana nalolu oluletha lapha, and then you realize ukuthi you are a whole network of ama-young African leaders across the continent who are also fighting for human rights, democracy and good governance. So ukuhlangana labantu bona labo li-exchange ama-ideas kuyasiza ngempela.
Ubona ngani usuka lapha yiziphi ezizinto ongafuna ukuthi uyezisebenzisa emsebenzini wakho kumbe ongazi implementa nxa sikhangela ukufundilela?
Kunenge kakhulu. Ngibona ngani mhlambe into engaqala ngayo yikuthi kumele you must lean on your strengths. So as a leader, nxa ungumuntu ofuna ukulida in any kind of sphere, lean on your strengths, maximize on ama strengths akho ukuthi u-maximize as well i-impact yakho.
Omunye njalo obekulela uhlelo uNkosazana Victoria Gazi ukhuthaza abanye abatsha ukuthi bangene kuhlelo esifana lalolu.
Mina ngabakhuthaza ukuthi bengaboyesabela khatshana, abazame labo ku-applya bengayesabela ikhatshana. Xa befuna ukuncediswa sikhona, sibaningi abantu esesandlula kiyo iprogram le, ababuye sibancedise ukuthi kubhalwa njani, belungiselele ukubuza imibuzo yangikhona elandelayo. And nokuthi bengesabi, actually yiyo main takeaway yami ukuthi bengesabeli ikhatshana, bengabone ngani hayi mina ngikho good enough, bangcono kuyale bezamile.
Ubona sengathi uhlelo lolu kumbe okufundileyo ukuza kuphathisa ukuthi wenelise ukuthi uthuthukise umsebenzi okuwenza?
Kakhulu. Mina ngilamabhizinisi ami, but okunye futhi engikwenzayo ukuthi ngiyakhuluma kakhulu labantwana basesikolo, ikakhulu e-university, and then kwezinye isikhathi labantwana base-high school, and kulezinto eziningi engizifundileyo, even lama-opportunities, even ukuthi bezofunda ngapha, konke khonokho ngizakwanisa ukuhamba ngiyebafundisa, ngiyebatshela lami engikufundileyo. And futhi la kumabhizinisi lami sengizaba ngumphathi ongcono kula before ngibuya la.
Umnumzana Njabulo Sandawana ngomunye wabatsha laba uqala ngokuchaza izinto akade engazikhangelelanga.
Ukutshisa mangela ukuthi e-America kuyatshisa njengalokhu, ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngizele eZimbabwe e-Afrika ngizakujayela ukutshisa, but ukutshisa kwalaba kungimangazile kakhulu, and lo kudla kwakhona akujayele.
So veli sidlani manje i-6 weeks le zonke lezi njengoba usithi ukudla lokhu? Hayi,
bengizipekele i-beans zami, le-rice, into engizijayeleyo, kodwa bengifuthi ngingahamba ngiyathenga ngithenga izinto engizaziyo. Ngabuyi-drinki ngithenga i-sprite, ngawuhela ama-chips, into engizaziyo. ngoba ngelinye ilanga ngahamba kwenye restaurant sathenga ukudla ngayehle ukudla ngabhadala bari ngayehle ukudla ukudla engakuthengayo ngoba ukudla wakhona hhayi kwakungajayeleka.
Yikuyini owakuthakazelela ukwedlula konke owakubonayo lapha?
Ngingakafiki lapha ngakhonektha lo munye umuntu othiwa ngu-Martin Jones ule studio e-Austin eshoot amafilm and yaba yi-experience enhle kakhulu ngoba wangi-introducer kwabanye abantu asebenza layo wanginika i-tour ye-studio lapho wakushutha khona i-remake ekuthiwa yi-Walker Texas Ranger. So ukuba kusejena leyo nokubona ama-actor kwakuyi-highlight ye-experience yami.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa labatsha abakade besemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship onkosazana Chiedza Mlingwa, Lovita Gazi, lomnumzana Njabulo Sandawana. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngujaba kancube.
Siyabonga Thaboka. Okwamanje sengilitshaya ezandleni zikaGibbs Dube.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina masiko
wethu,
sigcina masiko
wethu. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lomnumzana Bornman Khumalo ngodaba lomgubho wenkosi uMzilikazi. Siyawazi ukuthi ke sokuseduze kakhulu baba Khumalo, siyakwamukela kuhlelo lwakho.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Ye, akusitshela ukuthi kwenzakalani, kunini umgubho omkhulu lo?
Bakithi lonyaka, hayi lonyaka khona kuzoba phambili. Lonyaka singe 7 September siyahlangana emhlahlandlela, sihlangana kobulawayo City Hall ngo 8:30 bese siphuma ke siye emhlahlandlela. Lusuku lokukhumbula inkosi yakithi uMzilikazi. uMzilikazi bakwethu into ayenzayo yiyo esizigqaja ngayo ukuhlanganisa izizwe zibe yisizwe esisodwa umthwakazi. Siyathanda ukuthi ukuthi amaTonga asethe azabe khona, abakithi abesivendeni bathe bazabe bekhona, abakithi esikhalangeni bazabe bekhona, beza namatshitshi avele empoweni esikhona le-Plumtree esize emhlahlandlela. Abesitshanganeni emaetshirezi bathi bazabo bekhona. Sisaxhumana nalaba abasesuthwini ngasikaqedi kodwa bakithi lonyaka, hayi lonyaka ixuku lakhona liyabe libulala inyoka. Kuyaloku sesabeka wonke umuntu khona, siyakhuthaza ke wonke umuntu kobulawayo sikhize indlu siye emhlahlandlela lonyaka. Kuyabe kukuhle kakhulu, angabi khona oshodayo.
Ye, akubatshela abantu ukuthi indawo kumele babe khona endaweni le.
Into ekhona Msakazi ukuthi kuningi izinto ezingasihambeli kuhle njengesizwe. Yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane. Bathi intandane zihlanganyela ingqondo lentete. Ziningi izinto ezingasihambeli kahle njengomthwakazi. Yikho ukuxoxana kubaluleke kakhulu kakhulu ukuthi sihlangane bese siyakwazi ukuthi silwisane lezinto lezi ezisihlukumezayo.
Yes, ngathi ezinye zangkhona iziphi?
Impilo nje ayisafani Msakazi. Impilo indlala, ubuntu bethu sesilahlekelwe ubuntu bethu. Amatshwala labo ntshengu asebengene abantwaneni. Sizama ukuthi ngokuhlangana sifundisane ukuthi sikwazi ukuphila njengalokhu sasikuphila kudala. Lo moya lo mthembo ukuthi umuntu lo muntu usefuna ukuthi yena aziphilele. Nxa into zilunge kimi akulandaba umakhelwane uyalamba kumbe kwenzenjani. I-selfishness sifuna ukuthi into lezo zisuke sibuyele kulokho abadala ababekwenza ukuthi akekho umuntu olala engadlanga, akula mntwana olala esitradeni, abantu bayanakekelana. So sifuna nje ukuthi kube le mfundiso, asihlanganeni sifundisane ukuthi kumele sinakekelane.
Ye, kodwa ubona njani abantu bakulandela khonokho yini njengoba siyabona ukuthi kudala kwaqhasa ukwenziwa lokho?
Mthembo, siyakulwisa khona la eGoli, sihlezi nje sihlezi singekho ekhaya, siyazama bese sihlangana nabafundisi ukuthi bafundise yini into elingayenza. Sifuna abantu baqoqeke Mthembo. Abantu futhi bangakhohlwa ukuthi bangobani, akukhathalekile bakuliphi ilizwe. Ungaba se-UK, ungaba use-Ireland, ungaba use-USA, Canada, Australia. Kumele uzazi ukuthi ungubani. Sibe ngumthwakazi onakekelanayo, umthwakazi ozihlupha ngokuthuthuka kwendawo zakibo.
Ngamafutshane
ngamafutshane ngoba sikude sesikhosi ekhaya.
Yeah, khuluma laba ngamafutshane sibe.
Ngamafutshane bakwethu kunye sithanda ukubika ukuthi mhlaka 17 August lapha eSouth Africa siyahamba siyekwenza isikhumbuzo esempi eyenziwa phakathi kwabokhokho bethu lamabhunu ama-Afrikana eMuseha. Basicelile ama-Afrikana ukuthi ake sihambe siyefika kuleyo ndawo. Leyo kuyindlela yokukhumbula insambo ezahanjwa ngobabamkhulu baze bayefika kuleyo ndawo likamthwakazi. So kubalulekile lalokho ukuthi izehlakalo kumbe izimpi ezalwa ngokhokho bethu sizikhumbule. 17 August ke siyakhona eMseha eNorthwest South Africa ukukhumbula lokho. Kodwa bakithi okuphezu kwakho konke indlela iyemhlahlandlela mhlaka 7 September 2024 angabi khona osalayo. Siyabonga kakhulu umsakazi.
Sawuzwa kakhulu ke lo ngubaba uBoldman Khumalo besixoxa laye ekhona ngale ke eJohannesburg kule South Africa. Isikhulumeli senkosi yakhethwa ngumdeni wakhumalo uvulelani lobhengula. Sibonge kakhulu Khumalo ungadeni wakusasa wakho.
Ngiyabonga la Mthembo kakhulu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyahlangana kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Ngizafuna sikhangele abaseRoma chapter 1 verse 17. Ithi yona ngoba ukulunga kukaNkulunkulu wambula kilo kuqala ngokukholwa kuphele ngokukholwa, njengoba kulotshiwe ukuba olungileyo uzokuphila ngokukholwa. Ngakho namhlanje ngifuna basikhangele lowo mutsho othi wona olungileyo uzokuphila ngokukholwa. Ngibona kuphuma impawu ezintathu lapha. Eyokuqala nxa siyikhangela, ngoba lowo mutsho waqalisa kuHabhakhukhu, uvelela kuHabhakhukhu chapter 2 iverse ka 4. Siyananzelela ukuba njalo kuNew Testament lowo mutsho ukhulunywa ngawo, uPawulu uyakhuluma ngawo kubantu babaseRoma chapter 1 verse 17 leyenceda ukuyibala. Njalo ke kumaHebheru chapter 10 verse 38 uyaphuma njalo kumlobi owabhala kwamaHebheru. Njalo uPawulu kumaGalatians chapter 3 verse 11 uyawutha njalo uyawukhuluma lowo mbhalo, uyawuloba. Siyananzelela ukuba ke abalungileyo bayophila ngokholo. Nxa sikukhangela ngempawu zazo ezintathu ezehlukeneyo, okokuqala siyananzelela ukuthi kungabe kugcizelelwa ukholo lona ngokwalizwa, kambe vele lona ukholo kuyini? Nxa kuthiwa abalungileyo bazophila ngokholo, siyakwazi kuloku kholo olokukholwa yena uNkulunkulu, ube uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Lukholo luqakathekile lapho esiqalisa khona, ngoba bakhona abantu abangakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhona. UDavida waloba wathi isiwula sithakula uNkulunkulu. So bakhona abantu abayiziwula abathi bona akula uNkulunkulu. Ngakho ukholo lokuqala okumele ube nalo ukukholwa ukuba uNkulunkulu ukhona. Usuwenze njalo kuyisigaba abaningi engxenye abandlalele abakiso abanengxevelweni ukuthi ha uNkulunkulu kakho. Manje uDavid uthi umuntu othi uNkulunkulu kakho uyisiwula, ngoba ungakhangela isibhakabhaka amayezi ukhangele umhlaba, umbe wena uzikhanyele wena ngokwakho, uzabona ukuthi awuzange uphonge ukwenza nje uma zivelela kulo muntu owakudalayo. Lo mhlaba awuzange wenza uma zivelela, wadalwa ngomunye umuntu. Lowo muntu nguNkulunkulu. Endulo okhokho bethu bengezwa ivangeli, babekwazi kodwa ukuthi ukhona uNkulunkulu, but bengakwazi ukuthi bemfinyelele njani. Bazame indlela ezehlukeneyo. UPawulu uyakhuluma ukuba uNkulunkulu uyakwazi khonokho, njalo uzakutshaya ndiva lokho. Kodwa kathesi ngenxa yokuthi sonke sesilesambulelo sokuba kumele size kuye ngoKristu Jesu, sokumele senze ngaleyo ndlela. Ngakho ukholo ukukholwa okokuqala ukuthi uNkulunkulu khona. Okwesibili yikukholwa uNkulunkulu, kutho ukuthi lapho kumele ukholwe ilizwi likaNkulunkulu, kuba yonke into uNkulunkulu ayithembisayo ayitshoyo ezwini lakhe iliqiniso njalo iyenzakala. khona ukuthi ukugcina kusuka nzima ikhothwana abalungileyo bayophila ngokukholwa. So kuthi ukuthi lapha ukholo ukuthi impilo yakho uyiphila uthembe uNkulunkulu, uyiphila ukwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona, uyiphila ukuba ukwazi ukuthi yonke imithwalo layo uNkulunkulu uyakwazi ukuyethu, uyiphila ukwazi ukuba njalo awuphileli lapha kuphela emhlabeni kodwa uphilela ukuba uyedlula ngumhambi uya ezulwini. Lapho kule dolobha elihle elingapheliyo, lapho kule zinto ezingapheliyo khona, lapho kule golide elingapheliyo, kumele ukholwe kuNkulunkulu njalo ukholwe ukuba uJesu le ngesiphambanweni wabhadala yonke into okumele ibhadale kuNkulunkulu. Wachitha igazi lakhe, lachitha igazi likaJesu, lasibhadalela yonke into ukona kwethu konke wakhitshwa nguNkulunkulu. Ngakho namhlanje ufuna uze kuNkulunkulu ngokholo. Ungabe ulalele namhlanje intshumayelo yami, ubungumuntu obuzicala, ubungumuntu ozibona ungancedi lutho, kodwa kumbe kwasi namhlanje uJesu uyakuthanda, wabhadala imbadalo efunakalayo wayiphelelisa. Ngakho namhlanje kumele uze kuJesu kulokholo, njalo uvule inhliziyo yakho ukuthi Jesu ngena phakathi kwenhliziyo yami ube yinkosi nomsindisi, ungithethelele zonke izono zami. Asithandazeni Baba, igama likaJesu, mletha abantu abakho abavule inhliziyo bafuna ukuthethelelwa nguwe, bafuna ukususwa izono nguwe. Jesu, ngena enhliziyweni zabo ubasindise, ubakhulule esonweni ngegama likaJesu. Amen. Inkosi likusize, sihlangane njalo ngamaviki la amanye alandelayo.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Imidlalo emkhulu yama Olympic Games yalonyaka iqhutshelwa kwele France ivalwa lamhla eParis ngo 9 o'clock ntambama. Intathelisi indaba Studio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela okunenge ngalimdlalo langempumela yemidlalo yenguqu. Kuliviki uzaxoxa njalo lo mdlali owake waba lodumo edlalela iHighlanders uGift Lunga Junior.
Abadabuka eZimbabwe abayisikhombisa bancindisa emidlalweni le egoqela ukugijima, ukubhukutsha lokweqa. Kulaba ke abayisikhombisa kulababili kuphela ababaliswa uMakana Kayishe Charamba noTapiwa Nashe Makarau abadlala ngconywana bangena kumafinals. Lapha banqotshwe isizalwane seBotswana uLetsile Teboko ekugijimeni 200 meters. Le midlalo yama-Olympics yalonyaka bathi bimihle okwamagama. Sikhangele ngempumelelo yemidlalo enguqu yeCastle Premier Soccer League Match Day 23 edlalwe kulimpela sonto. Izolo eBafana Stadium, Tanamos 1 Zimbabwe 1, FC Platinum 3 Arsenal Movers 1, Kariba 0 Caps United 1, Green Fuel 0 Chicken Inn 0, Bulawayo Chiefs 1 Bigita Minerals 0, Yata 1 Tel 1 3. Namhlanje Highlanders 1 Ngezi Platinum 1 eBafana Stadium, Wanga 0 Chequered Pirates 0, Marika Diamonds 0 Herentals 0. Kusenjalo namhla sixoxa lomdlalo wenguqu owayelithela kakhulu emambuleni edlala iqembu leHighlanders iBhoso uGift Lunga Senior, yena udabuka koBulawayo.
Mina ngizelwe ngo-1972, ngakhulela eMakhokhoba, ngafunda eLotshe Primary School yaseMakhokhoba. Secondary ngafunda eSobukazi Secondary School.
Ulunga uqale ukudlala ibhola semncane, kungani bembiza senior?
Bora ngaqalisa ukudlala ngisafunda eprimary. Aqalisa ngisadlalela i-team okuthiwa yimihlangene yakhotshwa ngumalumi wami uJoaquin Lunga. Ngasuka lapha ngathathwa ngu-Ali Papa ngadlalela ama-juniors e-Highlanders. From there ngagraduata ngaku-first team sikhotshwa nguRoy Barreto. UGift Lunga evela kuma-juniors. So sase sidlala sonke ku-first team ye-Highlanders sikhotshwa nguMadinda. So kwase kufanele ukuthi kube kuyehlukaniswe ukuthi kukhanye phela ukuthi omkhulu okade vele edlala nguphi, obuye ekhathesi nguphi. So that's why I got the name ukuthi Gift Lunga Senior.
Ngesikhathi edlala iBhoso Gift Lunga leqembu lakhe bathatha inkezo eziningi ngoba igedi elibona.
Ngawina Independence Cup, Netbro, Zifa Cup, amaningi kakhulu, maningi kakhulu. Africa Cup, Heroes, wonke la sawawina. I can still remember ngo-94 ngaba yi-top goal scorer, ngahlohla 29 goals.
Abalandeli beqembu leHighlanders abaningi bakhala ngokuthi abake badlalela leli qembu ababona ngale besebenzela iBhoso.
Now we cannot all coach i-team eyi-1 sibaningi, but yena lo oyabe khona fakiwe chance yakhe ngiyafisa sibili lami ngeke ngakhocha before ngilo midterm but ngiyafisa sibili ukuthi ngikhoche after ngingatholi i-CAF A.
Abadlali bakulezi nsuku sebethatha izidakamizwa njalo abasadlali kahle lunga.
It's just too much indaba zama-drugs. Abafana babulawa ngama-drugs, yes. Angikwazi ukuthi singathola njani uncedo ukuthi sifikise ilizwi lokuthi they must do away with ama-drugs abafana naba. Sile talent sibilezwayo but ama-drugs abalisele emuva.
Zimalapha ezimdlalo kulifiki. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Ezra olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.